Umnumzana Pasten Stoll isakhamuza bomene entalale uthi idamu labo selibalethela udubo ngoba inkomo sezibanjelwa njalo nje.
Ngiyafisa ukuthi idamu lingabe kweneliseka ukuthi lapho ngani kufame khona sithole ukuthi likhukhulwe.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana uThibile Ndlovu othi seziziningi kakhulu isifuyo ezibanjelwe idamu lemene ngoba selisitsha.
Imbuzi, inkomo, donki kuyafana. Nxa uyifama kumele unjani? Qala uyekhangela almost 3 to 4 times edamu ubona ukuthi isifuyo sakho sisifo. So sinohlupho khulu kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngayo. Mina engingazibona ke zifika 50 including amadonki sokufika 50.
Imbong eyisakhamuzi entalale umnumzana Ncindi Lerato Ndlovu uthi isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino sesibangele ubunzima obukhulu esigabeni lesi.
Kuyabona inkomo nxa zibanjwa lapha edamu kulendlala ezama ukukhavwa ngalo kuyalinywa phansi ukuthi abantu badle kube sokusitha amanzi ngapha etshoni phela zona ziwafuna kungasontando yabo kungumkhathi ngenxa ye-climate change yiyo enza izinto zingani akusela nto engani iqondile.
Kuthe njalo umnumzana Justice Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti eGaranyemba Ward Drought Mitigation Center uthi kuyadinga ukuthi uhulumende abaphathele isikuba senkomo nentengo enganeno ukuze bahlenge izifuyo zabo.
Singabantu esingasaplaya sikhonapha sibe silethelwa khona ukudla kwesikuba senkomo lesiprayisi eyake abakhona eseke sayifumane ekuqaleni.
Umnumzana Elijah Magwaza Moyo odlala kothigane eGaranyemba laye uthi bahlaselwe indlala nezifuyo zabo.
Indlala yenkomo, izifuyo lendlala eyabantu. Abantu sile ndlala bantu sikhuluma ngayo nsuku zonke vele ibuhlungu indlala. Siyabe sikhangele ukuthi kambeni ngasincedisa kodwa kube kuphuzi kuyaphuza.
Unkosikazi Thina Khumalo unobhala we-Drought Mitigation Center yeGaranyemba uthi bahlaselwe indlala embi kungakho belima imbhida ukuze baziphilise lezimuli zabo.
Alapha emakhaya indlala inkulu kakhulu. Nxa abantu besebenza khonapha basebenza bephakathi kwendlala. Bephakathi kwendlala basebenzela nje ukuthi mhlawumbe into le ingabasiza bebazuza ukuthi abantwana badle.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lezokulima le-Agritex umnumzana Zondani Mchema uthi inkomo ezidlula 4,172 sezidlule indlala ezansi eMandebeleni. Iningi lazo zisifo esiqinini segwanda lapho sekufe ezedlula 2,071.
Situation in the province is critical. Animals are dying due to shortage of water mainly and the feed.
Isimo sibi kulesi sabelo izifuyo ziyafa ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lokushabalala kwamadlelo. Amadamu setshile njalo sekugcwele udaka olubamba inkomo lapho zidinga amanzi.
Uphinde wathi uhulumende phakathi kokuphathisa abalimi ngokudla kwenkomo kanye nokugebha izikotho emaphandleni ukuze zingapheli zonke. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikomene entalale ngu-Albert Ncube.